athi sibonge ijahe elidala uChris Gande lichana njani emakhaya siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 7 ngompandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Imithetho yethu nxa siyibeka. Imithetho ezayilandela yini yabe imithetho ezayithitha abantu beserabini. Umthetho kumele kube khona ungabekwa ulandelwe ngabantu bonke ubophe wonke umuntu. Hayi bona ukuthi imithetho ulamehlo uyakwazi ukubona ukuthi umuntu ngezani kahle umphezane lo ngangabi.
Inhlanganiso International Monetary Fund IMF itshele intatheli zindaba eHarare lamuhla ukuthi kumele eZimbabwe liguqule imithetho ephathelane lezisebenza elizweni elabor laws.
Ziyabiza sivula ama-boarding school akuba around $500 to $600 ungabafaka ama-grocery landland so kunzima asazi ukuthi kuza kwenziwa njani simelele uyeni bona kuyena liviki nje sizabona abantwana bephenduka ezindlini abazali bengakwathi benzeni ngakho.
Ziyavulwa isikolo kusasa abazali abaningi bekhala ngokuswelakala kwemisebenzi lemali.
Isikhathi esifitshane sokulungiselela umdlalo sibikwa siphazamise abadlali beqembu elimela isizwe lama Warriors emdlalweni walo legini wona ophele zingojikile obhanqa 1-1 ngesonto.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Isiphathamandla senhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eInternational Monetary Fund IMF umnumzana Cheleshe Mpundu Kapwepwe utshele intatheli zindaba eHarare lamhla ukuthi kufanele eZimbabwe liguqule imithetho yokusebenza elizweni elabor laws ukwenzela ukuthi amafektali avulwe njalo kuvuselelwe umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala umphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa esithi uhulumende ulungiselela ukuhlangana le-IMF, World Bank kanye le-African Development Bank ukuze bekhulumisane ngesikwelede ilizwe elilaso. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana George Nkiwane uthi inhlanganiso yakhe ayivumelani lombono we-IMF.
Kukhona okumele kwenziwe okwaziwa ngumuntu wonke lawa abe-IMF bayakwazi ukuthi kuyini okumele kwenziwe. Singakhangela even i-World Economic Forum yakhuluma sithi ukuthi no ama-labor laws are not effective. Njenga-IMF vele thina njengesebenza sisayimaleli because yalethi isapho la yathiya isidibize i-economy yakithi iza lapha isithela kumbe itshela nje i-government ukuthi kumele iyenze khonokho ekufuna yona as-IMF. But thina esikwazi ukuthi kumele kwenziwe number one kumele sikhangele ukuthi imithetho yethu nxa siyibeka imithetho ezayilandela yini yabe imithetho ezayithitha abantu beserabini. Umthetho kumele kube khona ungabekwa ulandelwe ngabantu bonke ubophe wonke umuntu. Hayi bona ukuthi imithetho ulamehlo uyakwazi ukubona ukuthi umuntu ngezani kahle umphezane lo ngangabi njalo imithetho ingayibekwa kumele ibe ngeyabantu. Esithi khona i-people-centered development kuzani abantu abakufunayo kuyini abakufunayo njalo kube kwenziweni ukuze lokhu abakufunayo kutholakale.
Kodwa le imithetho esingabe sikhuluma ngayo ingabe yiyo labor laws leyo kuthiwa layo kodwa kumele ilungiswe yona lingathi ilungile na
njengokuthi kwami ukuthi ama-labor laws akithi ayisentosa ingathi umuntu wemali yakhe ngayifuna ukuzayindlulisa lento eZimbabwe angabona imithetho leyo athi akuyindluliseki. Uyabona ama-models, ama-photo models, azikhulisa ngokubaya emzini. Lokhu asikuthi umuntu angakhotha umsebenzi namuhla, kusasa uyakwazi ukuthola omunye, or engawutholanga, uyakwazi ukufuqekana abathi i-unemployment sekhahle. And thina i-economy yethu ivele ayikukwanisi lo, ngoba i-government ayinamali, ukuthi ibekele kwana ukuthi ama-safety net, namuhla. uzakuba ngumnyanga lwana ukuthi vele abantu bazakela hamba
ngasebenza. Umnumzana China Masuthi yena uthi ukuthengiselana phakathi kwele Zimbabwe lele China sokusehla ngenxa yokwenzakala eChina ukuwa komnotho elizwe.
Sina lokho ukuthi China kuthi kunjani njani? Hayi, indaba sikhangele kubo China kakhulu. Singakhangele ukuthi sithi umnotho wahethi thina lapha eZimbabwe. Ukwenza lokho esikufunayo. Siyakuthola khona ngaphandle kwalokho esingakwani sokuthi sikwenze thina. Thina sikhangele imithetho ezakhona ukuthi lathi lapha eZimbabwe sikwazi ukuproduce amagoods azathengwa ngamaZimbabwe. Hayi kona ukukhangela abanye ukuthi abathi kunje. Ayikwehluleka khonokho.
Lo mnumzana George Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru.
UZulu weZimbabwe sekhuthazwe ukuba abe lesineke ekubukeni amasiko lemikhuba iyaba kwamanye amazwe okufana labeBrazil. Abakhangelelwe ukuza embukisweni wesithathu oweHarare International Carnival. Lo mbukiso oqale ngomgqibelo ukhangelelwe kuphela mhla ka-10 ngenyanga ezayo, kubika uMavis Gama.
Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe u-injiniya Walter Mzembi uthole inkuthazo ngemva komkhosi wokuphawulwa kwalo mbukiso we-carnival oqoqwela uhlangothi lokukhankasela ezokwethekelelana olweZimbabwe Tourism Authority ZTA lumanyene lomansipala weHarare. Ukhuthaza njalo uZulu Mzembi ukuba azame ukuzwisisa inhloso yalimbukiso yamakarnival ukuba ngeyokubonisa amasiko lemikhuba yabantu bemazweni ehlukeneyo. Ngakho-ke banxusiwe embukisweni walonyaka abeBrazil laba kanye labazavela kwamanye amazwe edlula alitshumi lanhlanu agoqela eleDemocratic Republic of Congo, Malawi, Egypt, Nigeria, United Kingdom lamanye. Kodwa uZulu weHarare okubalisa umnumzana Silindile Ngwenya waseHighfields utshengisa ukukhathazeka ngale nkulumo kamphathintambo.
Ngoba nxa sikhangela icarnival ngezinye indlela singabe sisithi samukela indlela abanye abantu abayenza ngayo izinto zabo. Thina njengamaZimbabwe lathi sile ndlela yethu yokwenza izinto. Nxa sesihlanganisa ama-cultures lawa babe benqunu literally, especially maybe amankazana abevele eBrazil, asikujayelanga lokuyana.
Lalokho okuthiwoyo ukuba bekhona abenza okufanayo kuleli ukudansa bembethe impahla yangasese kuphela, uNgwenya uthi kuyikuqholoza ngoba abenza lokho bekwenza kundawo ezibalulekileyo okufana lema-night clubs, hatshi lapho babonwa nguZulu wonke okubalisa abantwana.
Indaba ye-carnival le kufanele beke beyikhangelise futhi nxa kusenza maybe bemoderate ukuthi abantu bengagqoka njani something. Ayikho nto abantu bebongathi khona kuvumelekele nje ukuthi bebuye bezigqokele emahlayana nje ngoba silabantwana. Nxa sebekhula befuna ukuthi befanane lama-role models onalawana ngoba thina singamaZimbabwe sakhulisa ngendlela yokuthi vele ukuba nqunu akuvunyelwa.
Kunengi okuqoqiweyo ukujabulisa uZulu kulumbukiso oqhutshwa ngaphansi kwendikimbethi Yesterday, Today and Tomorrow eHarare kusukela mhla ka-5 impandula kusiyafika umhla ka-10 imfumfu. Abazali basuZulu laba babalisa abaculi bejezi abazavela emazweni anjengeKenya, South Africa, Nigeria, Malawi lamanye bezakhokhelwa ngumculi weZimbabwe odumileyo u-Oliver Mtukudzi. Bakhangelelwe ukwedlula inani lanyakenye labeza emkhosini walonyaka lisuka kwabafika phose izigidi ezimbili kusiya kuzigidi ezimbili lengxenye lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Udokotela wamazinyo odabuka eMelika owabulala isilwane seZimbabwe esaziwa ngokuthi nguSiso useze wakhuluma lentathelo izindaba ngemva kokuthula isikhathi eside selokhu lolu daba lwaphumayo lwasabalala emsakazweni eminingi yomhlaba. Umnumzana Walter Palmer okhulume lephephandaba leMinneapolis Star Tribune labe Associated Press uthi ngabe wayekwazi ukuthi lesi silwane silebizo njalo silodumo wayengasoze asibulale. UPalma ubulele isilwane lesi uSiso esasilomtshina wokusilandelela phansi kohlelo locwaningo lwe-coalition ye-Oxford University njalo sasisaziwa izethekeli endaweni egcinwa inyamazana zendle eyewange National Park. umnumzana Palma uqhubeke wathi ukuzingela akwenzayo wathi walandela imithetho yonke elizwe lapho ezingela ngakho kalacala.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ziyavulwa izikolo kusasa, abazali abaningi bekhala ngokuswelakala kwemisebenzi lemali yokuhlawula ama school fees. Iningi labo lithi seliboleka imali ezibizwa ngokuthi izimbazo ukwenzela ukuthi benelise ukuhambisa abantwana esikolo loba nje bengelaqiniso lokuthi imali le bazayibhadala njani. Abazali babantwana esikhulume labo endaweni esifana leMtare eGwanda eHarare lakobulawayo bathi kunzima ukuthi badinge imali yokubhadalela izifundo zabantwana loba imali yemfundo ingakhuphukanga kulesi sigaba semfundo sokugcina lonyaka. Omunye wabazali laba ngumnumzana Bekezela Maduma oweGwanda otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi abakwazi lokuthi abaphathi besikolo baza kwenzani ngabantwana abangabhadalanga imali yabantwana.
Hey, sike sabhotabhota abantu bematasatasa ngokusela kungabonakali lokuthi kwenzakalani. Minye ikhijima lapha la izama udinga ngapha, omunye edinga ngapha. Kukhanya kuyehlula sibile ebadaleni abaningi. Abantu abangani sebazavuka ngayo le ndaba yilaba abantu ababolekisa abantu izimali, kukhanya bebebhizi namuhla bebebiza abantu ukuthi beyani lizothatha imali ze-school fees. Singazi nokuthi kuzaphetha ngani ukuthi labo bantu abazazithatha bazazibuyisela njani.
Ye, masikhangela-ke i-school fees sime njani kule thema?
Ziyabiza, sibile ama-boarding school aku-around $500-$600 ungabafaka ama-grocery landlani, so kunzima. Asazi ukuthi kuza kwenziwa njani, simelele weni bona kuyena liviki nje. Sabona abantwana bephenduka ezindlini, abazali bengakwathi benzeni ngakho.
Singathi nxa sokuqathanisa le term ephelileyo, i-school fees ngabe sikhuphukile yini kumbe lokho sifanani?
Hhayi, abaningi abakhuphulanga, maybe bakhangelela ukukhuphula next year ngo-January. Zikhona ezazi-aplayela ukukhuphula ekuqaliseni komnyaka ezizuza ama-approval azo ukuthi zizakhuphula this term. So I'm sure lezo zi-effectile i-increase, but eziningi zizaqala ngo-January.
Ye, izembatho zezikolo ke zime njani ama-uniform la?
Uthi vele abantu bazazihlupha ukudobhadobha yini tuwe njengoba umuntu asesilo mnyaka suphelile, umntwana akayiqinisela ngakhona okukhona ngoba izinto azibambeki. Imali kayikho, sesikhuluma iqiniso. Abantu abala mali nxa uvele usuhlezi ku-3 month notice, uwazi ukuthi after 3 months akulenye i-source ye-income. So khona lokho okungenileyo kumele uku-straight-e uzame umuntu kuyakhava kuze kuyofika 6 months or so. So lokho kunye izinto sokhala kwabe ngama-luxuries ukuthi akula muntu ozazihlupha ngakho.
Ye, ukhulume ngama-loan shark lapha, nxa ekunika imali acharge njani interest yabo?
Nxa ngisizwa kuthiwa kuboma-25%. Manje nxa abantu sebe-desperate benje belanda ama-school fees, abanye babobo-35, abanye bezibesikela ku-50%. Usuzibuza ukuthi manje abantu bazathini, bazayithatha ngabayibhadala njani, ngoba futhi nxa ingabhadalwanga ngani kuthi uyabe ilokhu ichaya, ilokhu ichaya isiya phambili.
Umnumzana Bekezela Maduma isakhamuzi seGwanda obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhona le eGwanda.
Inkosi yamaNdebele ilakho ukugcotshwa kunyanga lutshwana ezilandelayo kulandela inkulumo lamalungiselelo aqala eminyakeni phose engamachumi amabili edlulayo. Lokhu kukhulunywe emkhosini wokukhumbula inkosi uMzilikazi owenzelwe emhlahlandlela ngempelasonto. Selokhu kwaqala limkhosi ngomnyaka ka-2000 akukaze kube lesiphathamandla sikahulumende esilesikhundla esaphezulu njengalokhu okwenzakale lo nyaka lapho obekulomsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko emazweni akhe awethule kulombuthano umphoko uthe kuqhakathekile ukulondoloza amasiko. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesizukulwane sikamzilikazi umnumzana Zwide Kalanga Peter Khumalo othi bakhangelele ukuthi kusiyaphela umnyaka ozayo kuyabe sokulenkosi yamaNdebele.
Abantu bebebanengi nenzengathi kungikhumbuza umnyaka ka-2000 lesaba naye e-Old Life ngoba abantu bebebanengi njalo besinamaqembu amaningi adevela ngaphandle kwelizwe eBotswana, South Africa, bonke laba bebuya bezencedisa ukukhusela umkhosi wenkosi. Njalo esingakutsho ukuthi abantu bakhanye bebobotheka bethaba ngalokho kade kusenzakala lenkulumo ezibe khona kade zivela ebantwini.
Sizwa kuthiwa bekulomsekeli kamongameli ngokwakuqala lokhu ukuthi kube lesiphathamandla sikahulumende esiphezulu kangaka.
Ungakhohlwa ukuthi uphuma endlini eyayilokuduna ebukhosini bukalobhengula. Ngakho yena ngokwakhe lendlu yakwabo baqakathekile njalo layo yakuqakathekisa. Uthe khona ngale kazange akhulume ngokuba isiphathamandla sikahulumende. Ukhulume kakhulu ngobuntu bethu ngokuthi sifanele sibuqhube kanjani njalo sizazise kakhulu empilweni yethu ukuthi singobani njalo sibe impilo enjani phakathi kwabantu eZimbabwe.
Kukhulunyiwe njalo ukubana sekuzabekwa inkosi yamaNdebele, kuliqiniso yini lo?
Ngomnyaka kusakhiwa i-Old Lawayo, izinto ebezimthela ufeza zisebenza lokho lakho zange zahlala labadala zakhuluma ngayo lindaba. Utheni ngomnyaka ophelileyo sikhumbuzo senkosi abanye laba ababekhona bagcizelela ukuthi hayi bo asithelelanga singala nkosi. Ngakho bekungumbiko wokutho osuke kumakhumalo usitsho ukuthi sesiba ngabani ekuthini kuvuselele ubukhosi ngoba abantu bebekhangelela ukuthi beze ngaleyo nto njalo leyo nto bayayifuna njalo lowo bukhosi buzavuka. Ngabe abantu bayathanda loba abantu bengathandi ngoba kuhambelana lobuntu bethu njalo abantu bayatshiseka kukhanya ingani nxa konke kuhambe ngendlela eqondileyo.
Lo mnumzana Zwide Kalanga Peter Khumalo osendo lukamzilikazi ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Ku-Live Talk lamhlanje siphatha udaba lomdlalo wenguqu phakathi kweqembu elimela iZimbabwe leGuinea odlalwe izolo waphela ungutyikilo bhanqa 1-1.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
ELeFrance leLebritane abikwa esevumele ukwamukela inkulungwane lenkulungwane zeziphepheli ezibalekela impi emazweni azo awe Middle East. Umongameli Francois Hollande wakweleFrance uthi uza kwenelisa ukuthatha inkulungwane ezingamachumi amabili lane 24,000 kuphela phakathi kweminyaka emibili elandelayo. Umkhokeli kahulumende weLebritane umnumzana David Cameron yena uthi uzathatha inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 zabantu abavela kwele Syria, eTurkey, eJordan lakwamanye amazwe kodwa uthi bazaqakathekisa abantwana ikakhulu abazintandane.
Amasocha akwele Turkey abikwa ihlaseleka kubi indawo eziphansi kwabahlamuki beskedish ngemva kokuba abahlamuki laba behlasele indwendwe yezimota ezithwala uncedo ebezikhutshwe libutho emngceleni walo lele Iraq.
Izisebenzi zeMelika namhlabe ziphumula zithakazelela ikhefu le-Labor Day ezinye zikhuthaza uhulumende ukuthi engeze iholo lalabo abathola imali ephansi isuka kumadola isithupha idlule kumadola alitshumi ngehola linye. Ngakwelinye icele umongameli Obama uthi uzasayina umthetho namhla obamba amakampani aqhatshwe nguhulumende ukuthi ahlawule izisebenzi lanxa zigula i-sick leave. Sixhume omunye wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika uJabulani Themba Moyo eseAtlanta khonapha eMelika saqala ngokumbuza ukuthi ulithakazelela njani leli langa.
Namhlanje sizodla amawoso. Ngizoya ebanganini bami abayosayo namhlanje inyama and sizabe siyaphuza khona ngale and sigida. Ngile themba lokuthi kuyabe kulabantu abaningi kakhulu and sizochazeka lamhla.
Abantu abaningi bakhala nge-minimum wage, imali eholwa izisebenzi ezithola imali ephansi kakhulu ukuthi nga iyengezwa isuka ku-$7 ifike phezu kwe-$10. Uthini ngalolu daba?
Ngingajabula uma kungenzeka lokho ukuthi abathi i-minimum wage le ikhwezwe ngokuba sengisitsho nje izinto zonke intengo yazo sezikhwelile, sengisitsho nje ama-rent, amafutha ezimota konke kukhwelile. Nxa kuyukuthi i-minimum wage le kayikhwezwa, abantu imali yabo kunzima ukuthi bathole lezo zinto. Abanye balabantwana kumele bagqokise abantwana, isentsho nje lokudla nxa lithenga ukudla nje ema-grocery store emavinkilini, konke kuyadula. Ngibona ngathi nxa ikhweziwe yangena nje sekuma-$10 kungaba ngcono kakhulu, kungaba loncedo kakhulu ebantwini abaningi.
Kodwa nxa sikhangela baba Moyo ukudoniselana phakathi kwama-Democrats lama-Republicans, singabona kusiba lokuvumelana yini phezu kwalolu daba kusikhatshana esilandelayo imali eholwa izisebenzi ikhwezwa?
Atsho ukudoniselana bangadoniselana sibili, yumdlalo wabo ngamaqhinga nje kuphela lawo. Kodwa bona ngathi labo abafuna ukuthi kukhwezwe imali minimum wage bazawina ngokuba iba bazavotelwa liningi labantu base-America. And sizayibona ke le i-minimum wage ikhwela, laba abanye abangafuni ukuthi ikhwele nile themba lokuthi lo mbuso asoze bawuthole.
Umongameli Obama okhangelelwe ukusayina umthetho lamhla obamba ngamandla abaqhathi abasebenzela uhulumende ukuthi bahlawule izisebenzi zabo lanxa zigula, othini ngalolu daba?
Ngibona ngathi kungaba yinto enhle kakhulu ukuba izisebenzi zalabo abathi ngama-federal contractors labo bazuze i-paid sick leave.
Umnumzana Jabulani Themba Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sixoxela eseAtlanta, Georgia. Kunjalo nje umbukiso wabosomabhizimusi beZimbabwe abahlala eMelika oweZim Expo uphele ngempela viki. Kodwa abaqoqela umbukiso bathi bekungelababukisi njalo umncintiswano wokudinga unobuhle weZimbabwe ohlala eMelika awubanga khona.
Ukugwetshwa kowesilisa ukuyabika iminyaka phose elithumi ngemva kokuthelela owangakwakhe igcikwane lengculaza sokuqalise ingxoxo-mpikiswano ngemithetho ephathelane lalokhu kanye lokuthi abantu bangazivikela njani ekutholeni leli gcikwane. UNothando Sibanda usethulela lolu daba ngokupheleleyo.
Owesilisa owesiqintini seGwanda ugwetshwe iminyaka eziyisishiyagalombili ngemva kokufunyanwa elecala lokuthelela owangakwakhe igcikwane lengculaza ngabomo. Owesilisa lo kukhanya benatha amapilisi engculaza ensitha kodwa esiya emacansini lowangakwakhe engavikelanga engamtshelanga isimo sakhe. Owesifazana lo owayeke wayahlola watholakala engela ngculaza wabona amapilisi omyeni wakhe ehlanza indlu wasephinda wayahlola igazi njalo watholakala ukuthi uselegcikwane. Athi ethi uyabuza wangakwakhe wamchaya okwenza ayemangalela emapholiseni. Unkosikazi Angeline Hadebe oyisakhamuzi uthi vele labo abathelela abanye ingculaza ngabomo kumele babothwe ngoba ingculaza iyaguqula impilo yomuntu ngendlela eziningi.
Ngumuntu sibilo kumele abotshwe ngoba uyabe esenze ulutholulu esazi. Uyabe kumele abotshwe sibili njengomuntu obuleleyo.
Osebenza labesifazana, unkosazana Matilda Ncube, uthi uhlupho olukhona emphakathini ikuthi lanxa kutshona kuqhutshwa imfundiso yokuqakatheka kokuyahlolwa, umuntu engakaye emacansini engavikelanga. Iningi labesifazana kuyalisinda ukuthi kube yilo elitshela besilisa ukuthi bayehlolwa kumbe bavikele emacansini.
I don't think omama balaye ingqondweni leyo ukuthi bazi initiate ukuthi khona for safe sex, for example, balutshona umama njengathi kumbe ukhuluma ukuthi yena athi kumbe abuye lamakhondomu kumbe aqasa ukuthi ufuna ukusebenzisa amakhondomu. Vele there are very few women abakwenza khona.
Isakhamuzi semangweni weGwanda unkosikazi Kiyabetswe Dube uthi kamangali ukuthi lo owesifazana wathaywa ngumkakhe lapho esebuza ngesimo sakhe esengculaza ngemva kokubona amapilisi, ngoba kuvamile vele ukuthi abesilisa bavuke ngolaka lapho kukhulunywa ngengculaza emulini. Aluba owesifazana lo wabuya kuthiwa ulengculaza engabonanga amapilisi la, uthi vele bekuyathiwa nguye ozele gciwane lapha ekhaya nangube zetshaywa exotshelwa ukuthi vele ubuzeleni.
Nxa wena umama usuqalisa ukumtshela ngomkhuhlane uhlavuke ngolaka ukuthi nguwe subuye lawo, yena ekwazi kodwa ukuthi uyabe nguye ubuye lawo. So mama abaningi bakhulelwa ngamazwi, ngaye sithi kasiye siyethestwa ukuthi sokutheni ubone uthini. Mina ngiraithi.
UManqube uqhubeke sithi kumele abesifazana bafundiswe ukuzinakekela, hathi ukuthemba ukuthi baza kuyamangala lapho sebethelelwe ingculaza, ngoba amanzi kabutheki lapho esechithekile. Abantu kabakhuthazwe ukuvikela emacansini njalo bayehlolwa, kuthi labo abangenzi lokhu benze besazi ukuthi bazifaka engozini, athi kubi ngoba akula mkhuleko ngemva kwethuna.
Mina I think pertaining HIV and AIDS, wonke umuntu kumele abe responsible for his status sakhe. Wonke umuntu kumele abe kwazi status sakhe. Uthi nxa usiya ku-relationship, I think first thing, before sleeping lo muntu wangkhona, kumele liye testa lonke. So wena kuthi uyafuna ukutesta yini, kumbe kuthi uyahamba lo muntu ongathesti, umuntu ongakwazi status sakhe ulalela.
Igqwetha uMnumzana Lizwe Jamela uthi umthetho olawula ukuthelela omunye igciwane ngabomo uyahlupha ngoba awucaci ukuthi leli cala lidalwa nxa kutheni. Uthi sebeke bakhweza udaba lolu enkantolo ephezulu ukuthi kuhlaziywe, ngoba akuvamanga ukuthi othelelweyo azi ukuthi lokhu kwenzakale nini njani, njalo abe lobufakazi bokuthi ubengelalo igciwane lengculaza ngaphambilini kokuya emacansini lalowo athi umthelele.
Nasubani section 79 ubanzi kakhulu. Ekugcineni vela uzozwisisa ukuthi kathi vele icala ikuyini. Akulandaba ukuthi uyakwazi yini wena ukuthi you are infected or not, kumbe infectile yini omunye umuntu umba uminfectanga at the end of the day. Akudingakali lokho. So it's too broad. So sakuthina sabona ukuthi hayi umthetho lowo kufuze ukuthi hayi isophimgothi ukhangelisise ikucubungule.
So kuke kwaba lamacala ambalwa akhwezwe emthethwandaba ukuthelelwa igcokwane ngabomo, kodwa kube nzima ukuthi kube lobufakazi. Lo mthetho wabekwa nguhulumende ngemva kokunanzelela ukuthi abesifazana ikakhulu baba sengozini yokuthelelwa igciwane ngemva kokwehluleka ukuxoxisana labesilisa ngendaba zokuya emacansini. Ezikhathini eziningi abesifazana yibo abahlolwa kuqala kulabo mkabo, ngoba bavame ukuya ezibhedlela lapho bezithwele kumbe besiyahlabisa abantwana, okugcina kuyibo abatshela omkabo ngesimo sengculaza kube sengathi yibo abazele ngculaza ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Nangu uJoseph Njanji echasisa ukubana kungani iqembu lama-Warriors lehlulekile ukunqoba eleGini ngempela sonto.
Iqembu leZimbabwe selemiklomelo emine ngemva kwemidlalo emibili, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu elimela ilizwe leSwaziland lona elibe ngujikile obhanqalele eMalawi nge-2-2. Iqembu leMalawi leGini yalo mklomelo wodwa iqembu ngalinye. Abalandeli bomdlalo wenguqu bebekhangele ukuba iqembu lama-Warriors lizabhuqa eleGini ngesonto enkundleni eRufaro njengoba belidlala lisekhaya, kodwa lokhu kusuke kwaba nzima ngemva kokuba iZimbabwe ihle yahlohlwa umdlalo wokuqala. Unozintiwo Washington Arubi nguye wenze iphutha elidale ukuba iqembu leGini lihlohle, kodwa umqeqeshi waleli qembu uCalisto Basua uthi imbangela yalokhu yikuba abafana bakhe babe lesikhathi esincane bezilolonga bendawonye.
It's very unfortunate that we conceded an early goal. We wanted to concentrate maybe starting
isuke sathotwa masinyane ukushotayo ukuthi kube lamalungiselelo amahle azasenza thina siwine, ngoba ngokubona kwami laphana abafana i communication ibingekho.
impumelelo yeminye imidlalo yeAFCON ebikhona ngempela viki edluleyo iveza ukuba iqembu leSouth Africa liqhuba nzima kusibaya sika Group M lapho kuyilo elijeke amanye amaqembu ngemva kokudliwa ngeMauritania
ngeke isikhathi kasavumi jahalakithi kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga lilale.